singalalela odokotela lalaba abacubungula ngezemkhuhlane bathi bona kubangelwa ukuthi abantu abaningi abanye abantu babahlabanga i-vaccination le ibikhona, njalo siyezwa ukuthi kuthiwa bakhona abanye abahlatshiweyo ababalawo umkhuhlane kodwa baphange basile kungabi nzima njengalona okhona. Mina mbona ngani inani labantu abahlatshiweyo likhulu yena, kodwa labangahlatshwanga labo baningi, ngoba ubuningi bangikhona kuyachiyana. Kulamanye ama-states labantu abaningi abahlatshiweyo abahlatshiwe vaccine, ama-numbers abo lanxa egula abantu begula kuyakhanya ukuthi i-numbers angikhona zinganeno ngoba abaningi bahlatshiwe abaningi abahlatshwanga. Then besokufika kwezinye indawo ama-states anjengama-states ase-south kubo-Louisiana labo Mississippi labo Alabama, inani labantu abahlatshiweyo liphansi kule nani labantu abangahlatshwanga. So izinamba lezi kazisuze zehle ngenxa yaleso simo lokuthi abantu futhi bayahamba bethenga izetifiketi zokuthi bahlatshiwe kona bengahlatshwanga. Bayabanjwa bebonakala abanye befuna ukuya ku-holiday besithi bahlatshiwe bengahlatshwanga kulama-certificate nala athengiswa angaphonywa nguhulumeni. Ngiyindlela okusitshengisa ukuthi i-COVID silayo okwesikhathi siyaphambili, asikwazi ukuthi izaphelela ngapi, izaphelela ngapi COVID. Njalo lakathesi lama-scientist bayakutshela ukuthi ayisiyo nto ephelayo esikhangelela ukuthi iyaphela. Kuzamele nje sihlale sizilungiselele ukuzivikela ngendlela zonezo ama-scientist abatshoyo ngayo ukuthi sizivikele ngazo.
Uhulumende wele Melika elokhu ephatheke ngodaba lokubana cubuthungulwe ukuthi yona vele i-coronavirus iyaqala ngaphi njalo njani. Ubona ngani kuyaphathisa yini ukuthi kube kukhulunywa ngalolu daba?
Kungabe kuyasebenza, kungabe kungasebenzi. Kungasebenza ngalindlela ukuthi nxa kuyukuthi labo abacubungula ngezemikhuhlane bafuna ukuthi bazisise isisusa sokuthi coronavirus yasuka phansi njani. Ngingasebenzisa amabala esikhiwa ukuthi how did it develop, how did it start there, where it started, kuyini okwenza ukuthi kuze kube legciwane lona lelo. Ngibona nganikho abazama ukuthi bakucubungule. Njalo nxa abantu abenza izinto ze-science laba becubungula izinto bezama ukuthi bazimise, kuqakathekile ukuthi babekwazi ukuthi isisusa sakhona kwakuyini. Mina ngibona ngani kuqakathekile ukuthi bawazi ukuthi igciwane leli lave njani ukuze baye besiya bedingisisa imithi yokuthi belaphe njani, ngoba bayakwazi ukuthi kwasuka njani. Hayi, lokunye yikuthi ngenxa yokuthi kwavela kwaqala ukuthi igciwane lavele e-China, so bafuna ukuthi basuthiseke bona ngowabo. Okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-scientists, okunye kungabe kusuthisa imicabango yama-politicians. So kwesinye isikhathi eMelika kunzima kakhulu ukuthi ucubungule ubone isisusa sendaba ukuthi kuyini okufuqa abantu ukuthi benze izinto. Kanti esikhathini esiningi kuyabe kukhanya ngani phaa kulezinye izizathu, but okunye kukhanya kakhulu i-politics yabo yiyo efuqa izindaba.